lokho kwenziwe ukuthi kungumbo sokungasondakala kuthiwa sekwetshiwe lizaba kuphela kuvala abantu amehlo. Ngokuya kwesikhathi sizabona pre-day, ngokuya kwesikhathi sizabona amatshalayo ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi ukutshela mgumbo uvelela eMidlands. Midlands province kuvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa. Silokwazi njalo ukuthi uJoramo bevele kufaction yakhe for isikhathi eside kakhulu. Benvictimize sananzelela ukuthi uzoba nguminista ngemva kwesikhathi eside kakhulu ehlala kuphela engu-member of parliament. Kukubotshwa kwakhe akutshintshi lutho, akutshengise ukuthi sizane siluma silamazinyo, hhayi akula nto eshintshileyo aphezu sibone kule nto enkulu eyenzakalayo. Kumele sibekwazi ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo uzaphibhade ahambe ezihlalele enzima akhe aqhubeke lokho ebeluthe ama-resources elizwe eyinjalo kuphela.
Sixoxe lo mgcini sihlalo we-ZAC uthi yena i-ZAC izimisele ukuqeda inkohlakalo elizweni basebenza gadalala. Njalo sikhuluma nje kule nqwabanqwaba yengwalo abalokhu besazikhangelwa ukuthi bedingisise.
Sekulo mnyaka bekhuluma ukuthi bale nqwabanqwaba yezingwalo abantu be-ZAC sizabona kubotshwa abantu abakhulu, kodwa ke sabona ukuthi uPrisca Mfumira kuphela kese sibona kubotshwa uJoramo Mgumbo. Okuyenzakala nxa singabona sibile sebotshwa ekucineni siyakuzokusika ngokuthi-ke sekulamanye ama-factions within ZANU-P F sekuliwa-ke besekusacrifisa yena ngezinto ezabe sezikhona. Kodwa-ke sikwaziyo thina nesie sikujayele ukubona kusenziwa i-ZANU-P F kusukela ingena embusweni, kayijayelanga ukuthi ibophe-ke abantu bayo bahambe beyetika ngaphandle loya abangasafunakali. I-corruption ekhona kwi-ZANU-P F isinjenge-cancer esigcwele umzimba wonke. Awuyeke ukuthi lapha ngoba isisiqeda ingena umzimba wonke. Njalo abakwenzayo benze ukuthi lapha watshontshe khona phezulu bakhona ababe bekuphiwe labo, katshontshi kube nguye yedwa. Kuyabe kuyi-system, yikho sizakhulunywa nge-15 billion yama-diamond leyo. Nalaye uJoramo Mgumbo ayekwenze bengakwenziwe yedwa, besebenza nekhabhali yakhe, besebenza ne-team lacoste yakhe, bekwazi ukuthi bafunde ama-programs abo. Yikho sibona lakathe sekulekhapheli ekhwezi fuel iviki yonke. Every week bakhwezifile ngenxa yokuthi-ke babe beyithola-ke corruptly, bawadale tender corruptly ukuthi babe ne-monopoly kube yikhampani yodirect ifuel elizweni eZimbabwe. So basebenza beyikhathele abantu be-ZANU-P F, ayisuye yedwa-ke odleke umbe waphrizelweyo mali, baningi abayitholayo.